Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngensonto 3 kuMpandula 2017. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe oluqhutshwa ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile.
Akusho ukukhankasa kutobana yinto vele unkosikazi kamongameli avele ahlala ayenza ukuthi ufuna ukusiza abantu kakhulu ezabomama njengoba yena enguye okhokhela omama ebandleni lethu elezafikeni njalo futhi abengumama wesizwe sonke.
Siza kuzwa esiphathelane lokholo lwesiKristu.
Ukwenzela ukuthi imicabango yethu imehlule uSathane kumele ukuthi ibe imicabango egcwele ngelizwi likaNkulunkulu ngoba imilayo lelizwi likaNkulunkulu yiyo ke eba isikhali sethu esisebenzisayo, isikhali somoya esilwisana lomcabango kaSathane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe olukhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile. Unkosikazi Grace Mugabe ubikwa ezakwabela abesifazana kuzigaba zonke zelizwe inkukhu ezifika inkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, omela iphelandaba Mpophoma edalele ePhalamende, okungenye yendawo lapho uhlelo lolu osolusungulwe khona.
Uhlelo lukankosikazi kamongameli lubuye ngendlela yokuthi luqala ngokuthi bona abantu befundiswe. So kathesi sikhuluma so ubuyile abantu ingcishi ezivela emankampanini amakhulu anjengabo IV. Ababuya ke bezofundisa omama. So akusho ukukhankasa futhi kodwa yinto vele unkosikazi kamongameli avele ahlala ayenza ukuthi ufuna ukusiza abantu kakhulu ezabomama njengoba yena enguye okhokhela omama ebandleni lethu elezamkeni njalo futhi abengumama wesizwe sonke.
Libakhetha njani kumbe ngabezanu PF kodwa?
Njengoba ukwazibona ngesingizi angithi bathi kona shall be begins at home, okusho ukuthi kona into yonke kumele iqalisele emzini wakho. So kuzaqalisela emzini wethu besho kuphuma ke kusiyakhokha ngoba vele lawe nxa ungabona ulibandla elezombangazwe ukhangela abantwana bakho kuphela uzawusuthi uzakhula njani. So kuzamele-ke kuphunywe phandle kukhangele ivini bona laba abasemabandleni aphikisayo ukwenzela kusasa noma nxa sikhuluma labo sibacela ulutho basizwisise masinya ngoba bekwazi ukuthi hayi abantu laba kababandluli ukuthi lo webandla liphi.
Sibonile usekelo abantu befola besithi bamsekela ngesehlakalo lesiyani senzakala eSouth Africa.
Mina ngokuzwisisa kwami ukusekela lokwana bekungenani le ndaba eyenzakala eSouth Africa belusekelo lokuthi hayi mama imisebenzi yakho emihle siyayibona, uyazigcina intandane, uyangena phakathi ebantwini uzama ukuncedisa. Sesawo sambona ebhoda futhi ngelizwe lonke ehamba enika abaswela izinto ukudla impahla lezi ezithetsheneyo. Sambona futhi encedisa abalimi ngohlelo lwana abalimiza bathi yi-command agriculture ukuthi hayi ungadinwa ungaphela amandla qhubeka lokusebenza njengomama. Phela umama onjengesikhukhukazi esifukamela abantwana baso sibeka shuthi abantwana babo banjani babahleli kahle abalanti baphambanisayo.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalele ePhalamende njalo eziphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Iningi lilokhu lisamukela ngembono etshiyeneyo okumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo azancintisa kukhetho oluzayo. Abanye besithi imizamo yokukhupha ibandla lezanu PF embusweni liphutha nje, kodwa abanye besekela leli nyathelo. ukuhlaziya ukuthi ngubani ongaba ingqonqothela kulolu khetho. Sixoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ilunga lebandla le South African Communist Party, yena okhuluma ezimele.
Ama qembu la aphikisayo ahlangene amaningi angawokuzalwa ku-MTC, angamaqembu futhi aseke azithesta okhethweni, ngakho bayazi ukuthi i-support abanayo ikangakanani. Uma sibuka iqembu lika Joyce Njuru, asikwazi ukuthi ninamandla angakanani okhethweni. Asingeke ke sethuke kakhulu ukuthi mhlawumbe uma lingekho lona kulolumbimbo lu osolukhona kuzophazamisa izinto eziningi. Njalo sesike salibona la elike langenela khona ukhetho lolu lokuchibiyela ukuthiwa i-by-election. Ihlulwe kakhulu, kakhulu kakhulu yi-ZANU-PF, ngoba kulezo ndawo i-MDC ngokwazi kwethu ibingalungeneli lolu khetho lokuchibiyela.
Abanye njalo bathi ibandla le-ZANU-PF linganqoba kulolu khetho, ikakhulu ngancintisa yena uMongameli Mgabe ngokwakhe. Lidabukene phakathi kungokuthi ngubani ozamlandela athi yena ngokwakhe.
Uma amaqembu aphikisayo ngokuhlangana kwawo angakha umlayezo oqinileyo abawuthumela kubantu baZimbabwe, amathuba angcono kakhulu kumaqembu aphikisayo ukuthi aluwine ukhetho. I-ZANU-PF noma ngabe kukuthi ukhona uMgabe, kodwa nje liqembu elikhulayo, nanokuthi-ke lolu hlelo olusha lokuvotwa oluhlongozwayo luzolekelela amaqembu aphikisayo ukuthi izano kungabi lula ukuthi wakhwabanisa amavoti. Ngoba phela kuyo izano kuvota nabantu abangasekho emhlabeni ngokwe-voters roll endala. Kodwa le-voters roll uma ingakhiwa iphumelele kube yiyona ezosebenzisa okhethweni, nakho lokho kuzolekelela amaqembu aphikisayo ukuthi aluwini ukhetho.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo, ilunga lebandla le-South African Communist Party eyingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena obekhuluma ezimele. Sixoxelaye ese-South Africa. Inhlanganiso ebona ngokwabela abaswelayo ukudla emhlabeni jikelele e-World Food Program ithi indlala ibhahile elizweni, njalo abantu abedlula isigidi esisodwa i-1 million emaphandleni eZimbabwe badinga ukudla ngokuphangisa. Isakhamuzi seBinga unkosikazi Febi Dube uthi usekelana lombonolo.
Amabele okuthengisa akula, le-GMP ithathe i-command agriculture kuphela, lazi izilimo zakho nazikho. So vele abantu bathele nzima ngendlala, indlala sikuyikhona nokuthi babhadalele abantwana besikolo akula. So ezikolo sebethemba ukuthi isikolo singathi i-school fees, babambe imbuzi bahambise bayenika bona amatisha bayithenge babe sebesenza besebebanika imali leyana sebefake esikolo.
Luqhubeka kuhle uhlelo nalolo lokuthengisa imbuzi?
Imbuzi uyayihambisa, wena usoze uyithengise ukufuna ukufuna yiba abathathayo. Nxa esithi i-$15 i-$15 wena uyabungasazi lutho, sibethatha imali leyana bafake esikolo, awula lutho ibhola yokuthi uyegayisa selenzini. Ngoba la mali lenhlelo zabomama esazizenza leziyane zemali sezisebenzisa ukwenza ukubutanisa amabele, nxa unamabele, nxa ulomumbu, but akuyindawo ngoba konke lapho esithengisela khona.
Uthe abangani bayazuza yilabana be-command agriculture kungena banjani?
Abe-command agriculture abazuzi, bayathengisa ngoba balima beyi-group. Njalo awungeni nxa ungela khadi lephati le elokuze lebandla lelikhona.
Kodwa baningi yini abantu abangene kulolu hlelo?
Akula njengeBinga lapho engikhona mina eSiyabhoa, i-1 irrigation ekhona kuphela, ngathi bakuma-25 or 30 khonapho. Njalo ukuthi thina sithengise, uyathengisani wena ulime wazuzisa-ke lilodwa. I-World Food Program njalo yagcina sile 3 or 4 months la i-social welfare umumbulwana akusela, kule mali kuphela enikwa abantu abe-social welfare, layo futhi bayicine sebene-2 months bengakayizuzi. Iyekela kutimekesonda bakulindise bambe ukuthi kubhinga sokekushubhekayo amakanenzala.
Ye, lingakhulumaakuzinto
zabaiz About every day, Vlayazo, Vladi, Gagaria, Zipora, or Ibalubas, Ubalubas, and yours that way, Fulmended, I will tell you to Pamazban, Purimfi, Toganagas, but he will shoot Pegalo ways in Ubadadadavanavich call. I was very with that. Come, but I went to Ugas, go to the Yama Gold, Slam along the Gasamba, but Mantem, but at Wadi, Anagas, I went to that. Mpongo kuli ndiso kuno mpongo bantu vamuka lazo babavuzidza kuHarare okuno vaula mabaya kachiwe bale hadike so mpongo kwere dozi bezo badale transport ukavuzidza kuHarare folazi imali yakona wakuidzana yanda kuula zvinhu zvii so tiri kushupeka loka kuti tijane mali ndava inkuku nditi wakatembe dozi yakafe Newcastle achikwe munzi ule mkuu wakafiyala mpongo kupera ing'ombe tatuwe so nzala iri kutishupa mubhinzi dalomba loka
lo ngonkosikazi Phoebe Dube isakhamuzi seBhinga sixoxelaye ekhonale eBhinga okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lozenzo nyoni ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe njalo ongumkhokheli owebandla lezombusazwe ele Federal Democrats of Zimbabwe. Sizabe siphatha udaba mayelana lombono wabasakhulayo eZimbabwe uma sesixoxisana ngezombusazwe ikakhulukazi bona abalombono wokuthi akuqakathekanga ukuthi bayebhalisa ukuyovota. Nyoni, uyizwile indaba ekhona, awungitshele umbono wakho.
Ngiyabonga mfowethu. Ikakhulu singathi ontanga iningi labontanga eZimbabwe sebelahle ithemba ngoba ekukhuleni kwabo iningi labo kabazange bebone enye ihulumende ebekhona ngaphandle kwezanu-PF. So iningi labo abanye sebekholelwa ukuthi njengoba bebone izanu-PF iyo inhlanganiso kade ikhona ibuza kuzokwela namhlanje babona ngani sebezikhalalela kiyo ukuthi konke okwenzakalayo sebengafela ngapi kuzanu-PF. Njalo iningi labo ntanga kuyikwesaba ukuthi kambe nxa izanu-PF ingaluza ayisozi ibe lwedlakela yini.
Enye into ebengifuna ukuxoxa lawe Nyoni ngumthetho lo omutsha lo othi umuntu sokumele ukuthi ayothola isithupha esitsha lesi esiyiplastic ukuthi athole ithuba lokuyobhalisa ngoba lena eyezenge ngeke isebenze. Ubona ngani imithetho yonke le ekhona izathinta abontanga kanjani?
But Mike, eqinisweni i-government yezanu-PF is trying to frustrate ontanga ombe izama ukufrustrate isizwe ukuthi abantu bekhala.
Kodwa Nyoni, wathi ngibambe i-government ingena ngapi uma sesiphatha udaba mayelana ngeZEC?
Ngoba iZEC was appointed by the ZANU-PF government. Mina I believe ukuthi but Mike, this is a way of frustrating abantu ukuthi bekhalale indlela yokuvota. Ngoba sisazi mhlophe ukuthi kambe shwa ibe umbede ubesazi isikhathi sonke lesi leZEC isikhathi sonke lesi ukuthi izosebenzisa ini iPVR. And then kungani bengatshela ngabantu ngesikhathi efeneleyo ukuthi betshintshe isithupha? Bakuthulile. And ungakhangela isikhathi sabo, I think it's a limited time, it's a short space of time ukuthi abantu bethatha isithupha lokuthi abantu beqale ukuregister lapho kuzagcina khona iregistration. Even ama proof of residence lokana kuyindlela yokuncindezela abantu ngoba sesikubala imithetho yakhona sathola sokumele kube lama permit yokuvumela abantu ukuthi ye lo landlord abe lencwadi oyibhalayo ufakaza ukuthi no lo liloja lami. So it's a lot of things ama requirements that are needed azama ukuthi abridge out abantu ukuthi baye vote kanti ngeyani imithetho eminingi vele edingwayo ngesikhathi sokuya vote. Why kufika imithetho emisha every time sokumele kuye vote kukanti iconstitution doesn't require everything ezinjengalezo?
Le mithetho izathinta bontanga abaphila ngasemazweni abafana ngabo South Africa, Botswana njalo thina abaphila phetshe ngoba kusho ukuthi sokumele ukuthi sigoduke kathathu. Njengebandla elikhangelela ukuthuthukisa abasakhulayo likhangelela ukwenzani ukusiza abontanga abaphila emazweni achiyeneyo aphandle kweZimbabwe?
Njenge-Federal Democrats of Zimbabwe sincedise ontanga before ukuthi bethole izithupha lama birth certificate akade bengalawo, and then we managed just about 48% of young people managed to get in izithupha lama birth bencediswa i-organization yethu i-FDZ. Those ngathi lapho kakhulu abasesikolo, those who are studying maybe in South Africa, I think each and every youth but Mike kumele azizo umuyuthi umuntu esihlupha ikamini babo ayisoze yafayavuma but ukuthi mbe sithi amaZimbabwe ase South Africa oBotswana behambe eimbas benza ama ID applications so thina njenge FDZ sithi noma youth wozanini ekhaya and we as a FDZ ama parties lamaye ama civic organization siyahlangana ngawo onke amalanga we want to push the government ukuthi kube lama mobile areas where lapho kuzabe labantu abazobe senelisa ukuthatha isithupha ngokufanele
hayi okay masiqhibeke zenzo abantu abalesifiso sokulithinta bangalithinta kanjani
0713 142 or 273 that is a WhatsApp number we can assist them ngayo yonke indlela abafisa ngayo
hayi siyabonga zenzo bekuhle ukuba la uhlelo
ngiyabonga futhi Mike siyabonga
balaleli lizwi indaba ekhona nxa ungusakhulayo osekela ibandla lezenu PF noma iMDC Alliance njalo ungavumelani lombono kanyoni siyalinxusa lani kuhlelo lingasabi ukusithinta ukhasi lethu LVOA Ndebele kuFacebook bafethu masidibane ngeviki ezayo olivalelisayo uMike Hove lilale
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela esiphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashona phi ona amas.
Ngibambe izulu kandaba siyaqhubeka ngodaba lwenkosi yamaNdebele silobaba uEvidlela Ncube yena okhulumela indlu yesikhosini yakukhumalo.
Ukuphelelisa isiko lethu sibe lenkonzo sibe lomuntu ozaqoqa abantu kungakhathalekile ukuthi bakulithi ipolitical party umuntu angaba kuliya iparty lokuliyana loba kuliyana uya bengakhethi umuntu ehlanganisa bonke abantu uya bengasupport ipolitical party kumbe avimbe ipolitical party okwakhe kuyalusa isizwe sonke njengoba sihlangene njengoba vele kwakusenziwa emihlendi yanedlili yesizwe sakithi
yes siyabona njalo ke baba Ncube ukuthi ukhona ubaba kuthiwa umnumzana Raphael Stanley Khumalo uthi laye ubona ngazani ufuna ukungena esihlalweni senkosi njalo ubona ngani uyagcotshwa ngenyanga ezayo so lina poli zakuphatha njani khonoko kwenza ukuthi kungahluphi
ngikhulumela uhlangothi lolu olule enkosana ubulelani Collins Dodongula Khumalo angikhulumeli lo liyana olungale okulobaba uStanley Raphael Khumalo kodwa engingakusho kuphela ukuthi thina ngapha silandise indaba ngokuphelela kwayo ukuthi ubani uzalwa ngubani ubani ezalwa ngubani ngakuphinda khona lokho ngokugcizelele ubulelani uzalwa nguHumphrey uHumphrey ezalwa nguPatrick uPatrick ezalwa nguRose uRose ezalwa nguNjube uNjube ezalwa nguLobhengula uLobhengula ezalwa nguMzilikazi uMzilikazi ezalwa nguMashokane angithe izokuthi isanjani icacile ukusebenza kwayo angazi kumbe langale bangayilandisa ngayona leyo ndlela kukibo yiba bangazikhulumela kodwa ngapha isebenza kanjani kube usize ekugcotsheni ukugcoka kakusonto ehluphayo abantu yiba bazazikhethela ukuthi kanti okuyikho okuze ngesiko labo ngempela yikuphi ngokuba inkosi vele izabanye zikaze zigcotshwe zibe ngu-10 zibe ngu-100 akukandaba lokhuya kodwa ezelwe ngosiko ngokuhamba kwesiko iyabinye kodwa sisise ukuthi ngemva kwakho konke lokhu sonke sisebenze endaweni kumele sisebenze layo uStanley Raphael Khumalo akufani nangalahle imizamo yakhe ibonakele siyayamukela kodwa kuzamele konke kwenziwe ngosiko sonke sisebenze endaweni akulanti phakathi kwabantu wonke umuntu umele asebenze endaweni
singathi kade sabantu bafuna ukwazi ke ngenkosi yabo ukuthi yambi ifundile ayifundanga uvele uhlala ngapha kwangkhona unina ngubani bafuna ukubakwazi khona kwabantu akubacothele mbijana
unina nguThembekazi Patience Maxengana Lobhengula isibongo abasebenzisa kakhulu bekhona ke ngesithi Lobhengula Lobhengula ngithi basuka labelungu lapha so babamba lesiyana isibongo esithi Lobhengula hayi sako Khumalo esithi Lobhengula yizo abasebenzayo nguyunina hayi lijaha elihambileyo ngempela emfundweni yaqansa laze lathi ke enyuvesi ngelamanje aso umuntu wakudala ngalezi insuku uleminyaka engu-32 ngokuzalo
esikolo wangena wenzani kwezemfundo lapho
akufanelanga ngise ngimveze phambilini kakhulu ngokuba kunengibuyake kuzalandiswa ngesikhathi esevezwa kubantu kuma kwakhe okukhulu ukuthi ngisho kubantu ukuthi lijaha elifundela zelafika e-university, ngumuntu onezicoco ze-university, uyena lo oyabe ozaba yinkosi kamthwakazi. Akazange wabaleka isikolo, wakuvuma ukungena, waba lenhlanhla ukuthi afunde ngokunjalo. Siyabonga kakhulu ukuthi sebesile inkosi yakulamalanga ngendlela phele esokudingeka kulamalanga.
Ye, bakhona abantu abathathu abambuzileyo bathi inkosi iyakwazi sibilithi kobulawa kumenjani, njalo nokuthi imalokitshini lakuvele kumenjani, kambe ngabakwazi le makhaya. So bebebuza nje kwezithi beza ukuthi kumenjani.
Uzabakwazi emakhaya lalapho afana buse khona, uzananzelela ukuthi noma ngubani, noma umuntu ozelwe khona lapha akakwazi ke yonke indawo. Bakhona abantu abazelwe njuko ongakwazi ukuthi kunjani ekhasipanta zonke leziyazi. Waziswa ngabantu abama-advisayo. Vele ungabona usuka le lontando kayiphikiswa umazi konke, yikho ilizwe liphelile linje. Lohlupho lapha lalaphana, abantu abazi konke bayahlupha. Yena-ke uzabe ngumuntu ofuna ukufunda, owaziswa ngabantu lokhu lalokuyana afanele indlela asebenze ngayo, ngokuba ngekazi yonke into, kodwa ungumntwana okhule enesifiso sokuthi vele ahlale kunye labantu bakiwe. Singakhohlwa ukuthi nxa engale ufana lo muntu osesitokisini, angithi basuswa bonke besiyavalelwa ngale ukuba kungaveli ubukhosi phakathi kwabantu.
Ye, udaba lwethu luma lapha-ke lamhlanje Zulu kandaba. Ngithatheleli thuba ukuthi ngibonge-ke umnumzana efihlela Ncube Oliver lisa emoyeni, ngumthembo ozithembayo okeeps tube lilale.
Ona amasiko ube ukhona izolo akuse.
Siyabonga Gibbs. Ke sizwe siphathelane lokholo silontu ngamile inkomo we-Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela lami abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu chapter ka-6 verse ka-11. Abantu abaningi bayakhathazeka ngokulwisana loSathane kumbe lokwesaba uSathane. Siyasibona abanye baze begqoke, abanye ngambona abanye begqoke isihlangu. Ubona umuntu ethwala ihawu kwamanye amabandla ngoba bengazwisisa ukuthi uSathane umuntu angalwisana laye njani. Kodwa kwabase-Efesu 6 verse 11 uthi yena, faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Kuthi ukuthi akumelanga sesabe. Ngesikhathi esiningi abantu bekhuleka besithi, Nkosi ngiqinise ngenze ukuba ngikwanise ukulwisana loSathane kumbe ngikhulele isono. Umkhuleko njalo kawudingakali ngoba iBhayibheli lisitshelile ukuthi senzeni. Lithi lona faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu njengoba embalile laphana. Lithi sona ngesihlangu sakho uzayenelisa ukuma uyehlulane layo uSathane. Awusoze umesabe, njalo kuba lula ukuthi ukwenze ngoba akwenzi ngamandla akho. Singananzelela ukuthi vele khona ekuqaleni ewisa umuntu uSathane wafika wathi ku-Eve ukuthi uNkulunkulu uvele wathini, waqalisa ukumenza ukuthi acabange njalo aphikisane lo mlayo uNkulunkulu ayevele ufakile. KwabaseRoma uPawulu uyakhuluma ukuthi yena kuqula indlela ocabanga ngayo, ngoba imicabango yikho lapho uSathane asebenza khona. Kodwa-ke enye into eqakathekile kumele siyinanzelele yikuthi ukwenzela ukuthi imicabango yethu imehlule uSathane, kumele ukuthi ibe yimicabango egcwele ngelizwi likaNkulunkulu, ngoba imilayo lelizwi likaNkulunkulu yiyo-ke eba isikhali sethu esisebenzisayo, isikhali somoya esilwisana lo mcabango kaSathane. Ilizwi likaNkulunkulu lalo liyakha imicabango, liyakha imilayo, liyakha indlela okumele abantu baphile ngayo. Ngesikhathi esiningi indlela uNkulunkulu ayakha ngayo njalo abeka ngayo imilayo yakhe, abeka ngayo indlela okumele sizilandele, ziyalwisana le ndlela uSathane azilethayo. So isikhathi esiningi abantu abaningi abananzeleli ukuthi indlela uSathane anqotshwa ngayo yikuthi landela indlela ebekwe uNkulunkulu. Ngoba thina ngamandla ethu kumbe ngokuzama kwethu vele singeke sanqoba isono singeke sanqoba abaqhinga kaSathane singeke sanqoba amacebo akhe kodwa nxa umbhalo kaNkulunkulu kuyiwo esiwukhulumayo ube njalo emlonyeni wethu uyamlisa uSathane umuse laphansi abantu abanengumele sikhangele ukuthi imlomo yethu sithini nxa sikhuluma sifakaza ilizwi kaNkulunkulu kumbe sikhuluma sivumelana loSathane eyinye indlela lapho uSathane aliswa khona izizwe eziningi kumbe ngathi abantu abaningi kuyabe kungamasiko ethu emasikweni ethu lawa esiwalandelayo kungaphi lapho uSathane abechashe khona kumbe kungaphi lapho uSathane angakusebenzisa khona athole injukuntsho yokuthi angene asilwise asinqobe njalo amasiko ethu kumele ukuthi abe ngamasiko abangaphansi kumbe aphendulwa ilizwi likaNkulunkulu niyambona ukuthi like njengathi thina kithi esintwini silezinto ezinjengembuyiso ukuthi umuntu angaphupha kwathi hayi manini simbuyiseni kumele siqalise ukuzibuza ukuthi ukubuyisa lokhu kutshona kuyabe ubuyisani ayisizoyini izinto eziyabe zivulela izikhala ukuba uSathane angenele phakathi kwakhonokho siyasibona ukuthi njalo thina abantu nxa kuvelwe umntwana kuyathiwa hayi kumele kuyelahlwa inkanda konke khonokhuyana kungabe kuzindlela uSathane angena ngazo ukwenzela ukuthi asilwise asiwise
kuyiphethe mfundisi
sibongile baba namhlanje igama likaJesu simelana la yonke imicabango kumbe imikhuba elisana lelizwi lakho siyabhidlisa uSathane siletha ke imilayo yakho lemikhuba yakho Jesu ukuba ibe yiyo esibusayo egama lakho amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu labalaleli belale kakuhle
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Nanko umculo kazinja siyamluma haya iqembu leCholocho Football Club.
Eziqholo bafana ngqwangqwa eziqholo ngqwangqwa eziqholo
Asuka lo bafana bagithi
Ngehlukanike esikhangele bezihamba phambili uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa ndubana beziphiwe oluqhutshwa umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.